So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 2 kunhlolanja 2021 nguntungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi ayisithupha 160 belo mkhuhlane lo.
Bese kusethusa kakhulu lokhu ebekukhulunywe ngumphathintambo wezempilo kwele South Africa.
Umongameli wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha lazo zizahlatshwa ijekiseni yecoronavirus nxa zifuna.
Zimkhize zimkhelele kujohane labangani bakhe. Lokho kutho ukuthi ngabantu abahlala bephakathi kwenkinga suku zonke bangazimiselanga.
Amalunga MDC Alliance yabotshwe izolo. Abalisa umeli weHarare West ePhalamende uNkosazana Joanna Mamompe loSisilia Chimbiri bakhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilamatshumi ayisithupha 160 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebanjwe lomkhuhlane kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 33,548. Asebethethwe ilomkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu amabili alamatshumi amathathu lane 1,234. Lanxabe lokhe bebanengi abantu ababanjwa umkhuhlane lo kanye labafayo amanani la akhanya esehla kulezinsuku nxa kuqathaniswa lakumaviki ambalwa edluleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokukhulumisana lamankampani alungisa amajekiseni ye-coronavirus njalo uthi maduze nje ijekiseni le izabisikhona eZimbabwe. Ele South Africa lona lamukele awalo amajekiseni akuqala eliwathenge kwele India izolo. Lanxa umphathintambo wezempilakahle ebethe izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe ngaphandle komthetho kazisoze zihlatshwe, umongameli Cyril Ramaphosa uthe umuntu wonke ofuna ukuhlatshwa uzayithola lijekiseni kungelani lokuthi useSouth Africa ngokusemthethweni kumbe hatshi. Le yinto eyamukelwe ngabanengi abagoqela umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabhena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Kuyasithokozisa kakhulu okukhulunywe ngumongameli weSouth Africa ubaba uCyril Ramaphosa ukuthi ababuya kwamanye amazwe abazinze lapha eSouth Africa loba belamaphepha loba bengelawo amaphepha kabasoze bachiwe phandle ukuthi bathole injection leyo. Bese kusethusa kakhulu lokhu ebekukhulunywe ngumphathintambo wezempilo kwele South Africa ukuthi kuzaphiwa injection kuphela izalwane zeSouth Africa. lokho kwenze ukuthi siqale ukukhulumisana laba ma unions okakhulu okhosathu labanye abakubandla le ANC sizama ukuthi sizwisise ukuthi kade sekuhamba njani ngoba sabona ngeviki eliphelileyo udirector wehealth kwele South Africa wayethe yena kabasoze bakhethe muntu so ke lokho besokhulunywa ke ngumphathi intambo kwezempilo ubaba uMkhize bese kusethusa yikho ke siyathaba kakhulu ukuthi ke umongameli weSouth Africa usekuchasisile ukuthi wonke umuntu ofuna injection uzayithola
kule nkulumo eziningi ezikhulunywa ngabantu ezingaqondanga mayelana ngalijekiseni izizalwane zezimpakwe nxa likhulumisana lazo zithi ziyaloyisa yini ukuyihlaba lijekiseni
Esakumele sikwenze yikuthi sifundisane ngoba kule nkulumo ezinengi eziphutsha ku social media esingathi ngama conspiracy theories ngolwasemzini ezinye izinkulumo ezikhuluma kabi ngeinjection leyo kanti ke futhi ezikhuluma kabi ngesisusa sale ivele yona iCOVID esiphakathi kwayo baningi abafisa ukuthi bathole injection phakathi kwezalwane zaseZimbabwe ezinze lapha eGoli kumbe kwele South Africa kanti ke futhi zikhona ezinye izalwane zaseZimbabwe ezingafisiyo ukuthi zithole kodwa ngokuza kwethu abaningi bayafisa ukuthi bayithole kodwa ke njengoba umongameli sechazisile sekumele kube lokufundiswa kuchasiswe kuhle ukuthi ivaccine leyi izasebenza njani yiwo umlando esesilawo
Umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabhena ngohlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Abesifazana beMDC Alliance ababotshwe izolo abathi umeli weHarare West edale lePhalamende unkosazana Joanna Mamombe kanye loCecilia Chimpiri bakhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Ababili laba babotshwe ndawonye loNesai Marova kulandela ukutshengisela kwabasakhulayo beMDC emahofisini ogatsha lwezemithetho besithi umsekeli kamgcini isihlalo webandla labo umnumzana Job Sikala kanye lesifundi umnumzana Alan Moyo kumele bakhululwe. Amapolisa athi abathathu laba babotshelwe ukuwathethisa lokuwahlambaza ngesikhathi ezama ukuchitha ukutshengisela lokhu. Kodwa amagqwetha abo akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi betheswa icala lokuvimba amapolisa ukwenza umsebenzi wawo. Athi njalo uMarova ukhululwe engethiswa ngacala. Abathathu laba bake bathunjwa nyakenye bahlukuluzwa kakubi njalo baphinda babotshwa besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abadala bathi zimkhize zimkhelele kuJohane labangani bakhe. Lokho kuthi ukuthi ngabantu abahlala bephakathi kwenkinga suku zonke bangazimiselanga. Thina njengebandla sidanile. Njalo sesibona ngani amapholisa ethu sesebenza ngokuqopha abantu. Kambe ngubani ongafuna ukuhlala esentolongweni njengoba intolongweni yalapha igena. Abantu bagqitshelwa bephila, abantu bathatha imikhuhlane insuku zonke kakhulu lezi nsuku amajeli angcolile agcwele bathelelana umkhuhlane weCOVID-19. Kambe amankazana amathathu la angaba izula kanjani ukuthi baphunguze ihambisa emlonyeni wesilwane ngabomo?
Kulabo abakucele likahulumende abathi abathathu laba yibo abazibophisayo ngokuchoka amapholisa ngokuqala amapholisa elithini kubo.
Hatshi mahlabezulu amapholisa aqophile bangazi bahambe bebalandelela bebathungatha njengenja ethungatha umziki kwakuye kunjani kuloko kutshengisa ukuthi babe baqophile njalo abazange babathethise kungabe bona amapolisa babagolombile babasebephendula ukuthi hathi bantu silingasilandeli suku zonke ngoba lathi silamalungelo ayinqaba lokhu mahlabezulu yikho okuzakwenza iZimbabwe iswela abangani khathesi bakhala ngokuthi kuthiwa kulama sanction hey America president omutsha sifunda ama sanction asulwe iBritain kayisule ama sanction yibo abazokhela amalahle ekhanda njalo ama sanction ngokwazi kwethu kawachiyi umuntu kufanana lo muntu osesikepeni emanzini enzikini ube sebhoboza isikepe amandla angene bonke bazagalula
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance.
Yebo yebo yebo, tsakaza umuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki yonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokudla amahabula okwenza iCoronavirus eZimbabwe. Lapho leli gcikwane eselibulele abantu abedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1234. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMigobe ngo 8 ntambama.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwetheswa izijeziso zenotho kweziphathamandla zikahulumende wezanu-PF ezine yibhilitane akumangalisi ngoba eleZimbabwe liqhubeka ngokwephula amalungelo kazulu. Elebhilitane lasise izolo ukuthi selijezise usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga, umphathintambo wezomvikela umnumzana Isaac Moyo, umkhokheli wogatsha lwama-CIO umnumzana Owen Ncube kanye lowake wakhokhela ugatsha olulinda umongameli umnumzana Anselem Namosanyatwe. Ibhilitane ithi abanelaba baphatheke kwimisebenzi yokuhlukuluza uzulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Noma yini engenziwa ukuthi amalungelo abantu beZimbabwe ahlonitshwe, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe iconstitution, kumele yenziwe. Kumele kujeziswe bonke abantu abangaphathi kahle abantu beZimbabwe abangahloniphi umthetho leconstitution lamalungelo abantu. Kumele bajeziswe yiSADC, kumele bajeziswe yiUnited Nations, kumele bajeziswe yiAfrican Union, kumele bajeziswe yiEU, bajeziswe yiEngilandi, bajeziswe yiMelika, bajeziswe yiwo wonke amazwe omhlaba eAfrika, eAsia, eSouth America, eNorth America, kuyo yonke indawo. Siyaludinga usekelo lwa wonke amazwe ukuthi basincedise ukuthi amalungelo ethu ahlonitshwe. Kanti okukhulu kulakho konke kuzaba yikuthi bajeziswe ngabantu beZimbabwe. Yibo kumele basukume ngobuningi ngosuku lokuvota, bayevota ukuthi bakhitshwe laba abangahloniphi amalungelo abantu. Yiso isijeziso esikhulu leso. Bangasukuma ngobuningi kuza kwenza ukuthi ukuriga, lanxa kuzanye ukuthi uriga kwehle lwelinani labantu abavote ukuthi baphume.
Kodwa baya kulandula abezanu-PF ukuthi bephula amalungelo. Bathi iBhilitane ilokhe ibuhlungu ngokuthathelwa kwabelungu amapulazi ngohulumende.
Vele sekwaba kuzivikela kwabo kuso sonke isikhathi ukuthi nxa ngabe besolwa ngokuphatha kwabantu, ngokuhlukumeza amalungelo abantu, ngokubulala ilizwe, kubulala imnotho ilizwe lingasela misebenzi, abantu bethwele nzima, bazivikele ngokubuyela bakhulume ngendaba zelendi lakho konke lokuyana. Iqiniso yikuthi abantu babuswa kabi, abantu bathwele nzima, ilizwe selidilikile. Ngakho ke bekungadingi ukuthi vele kuze kusukuma amazwe amanye omhlaba ukuthi akhuthaze i-government yeZimbabwe ukuthi ihloni amalungelo abantu. Kumele kubona ngokwabo basukume bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bahloniphe iconstitution. Bangenza kanjalo i-EU, iNgilandi, iMelika, la wonke amazwe afaka izijeziso kasoza kwenze khona lokho. Akuhlonitshwe abantu beZimbabwe, kubuswe kahle, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe iconstitution. Asoze sikhulume ngama-sanctions, asoze sikhulume ngezijeziso zenotho, sizakhuluma sisiya phambili. Yikho kudingakala kuphela ukuthi bakwenze, hayi ukube bekhala bezivikela ngento engasebenziyo.
Umnumzana Efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Amapolisa sexwayise abantu ukuthi bangachaphi imifula egcweleyo kanye lamabholoho ngoba bengagalula ngenxa yezulu elingelamkhawulo elilokhe lichitheka. Umbiko lo ulandela isehlakalo sabesilisa ababili abathethwe ngamanzi imota yabo isibhajile emfuleni uCharamba eMwenezi, oyedwa wagalula kwathi omunye wahlengwa esenombele esihlahleni. EBaitbridge ababili abathi umnumzana Busani Chiesa loKhathutshelo Sibanda balokhe bedingwa ngemva kokubhewuka kwesikepe sabo emfuleni uMzingwane ngesikhathi bezama ukuhlenga inkomo eyayisicwila. Amapolisa athi eGlenview eHarare umnumzana Isaac Muriwo ugalule emfuleni uHunyani ezama ukuchapha ngemva kokuthiya inhlansi. Ingcweti kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ugcizelele ukuqakatheka kokuqaphela lingozi kuzifuyo lasebantwini kungxoxo ayenzelo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Siyazi vele ukuthi izulu lingaba linengi kakhulu siba lenkinga ezifanana lazo nalezi. Isixwayiso esingasenze ebantwini ukuthi bakithi kasingathathi amachance. Nxa umfulu gcwele uhlokoma abantu bangazami khona ukungena. Mina ikakhulu ngikhala ngezifuyo ukuthi ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuthi sizeluse ngendlela efaneleyo. Ungathi uyananzelela akula ndawo engelatshani kathesi, so akudingakalanga ukuthi abantu baxotshe inkomo zize ziyefika khatshana zicina siyangena emfulweni zithathwa ngamanzi. Mina isixwayiso sami ukuthi ngangcono zibe zigxotshelwe eduze lasemakhaya, of course zingone emasimini. Iyona indlela kuphela esingavikela ukuthi izifuyo zethu zingagcini siba sengozini yokuthathwa yimfula lezinto ezifana lalezo.
Amanzi la amaningi lezulu elinayo ubona ngani kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi kube lomkhawulo?
Izulu lele esilitholayo kathesi nxa sithiyakhumbula izazi zomkhathi zazivele zafanisela ukuthi hayi lo nyaka ngakusoze kube yi-El Nino kuzaba yilanina. Ilanina yona mthetho wabo iletha izulu elinengi kakhulu liyabe livela kuyona intertropical convergence zone ezabisenelisa ukwehla ize ikhothe lakithi eZimbabwe. Sibonile futhi othole elinye izulu ebelivela ku-tropical depression kumbe cyclone u-Eloise. So ke lokho kusho ukuthi awona lamaviki amabili alandelayo izulu lizaba linengi kakhulu. Kodwa kuzafika isikhathi sokuthi like likhawule. Nxa ngithi ngakhangela mina lalapho engifunde khona banje ngiselothi well ngemva kwamaviki amabili ilanga lingaba khona futhi. Abalamasimu ayisevele sehlanyelwa hlakulelwa kusho ukuthi hayi izilimo zabo zizakwenza kuhle, kodwa laba kade bela lezilimo sesezincane ukhula luzaba luhlupho olukhulu kakhulu. Kodwa abantu abazame ngamandla wonke ukuthi bakhiphe ukhula bengeze futhi umvundiso wenzela ukuthi lo mvundiso obukhona ungashabalali wonke ngokuthathwa ngamanzi. Isituation embi kodwa ibe enhle njalo ukuthi kusho ukuthi amadama azagcwala amachibi lezi ziba konke kuzagcwala amanzi kasoza silele. Kodwa singakhohle ukuthi ngalesi sikhathi sokuyisikhathi somkhuhlane ezifuyweni abantu babengayekethisi ekudibhiseni bengayekethisi lokuhlabeni inkomo for imkhuhlane njengomkhono obotulism lemkhuhlane efana lalokho, ngoba kutsho ukuthi izinanakazana eziyizona ezithwala limkhuhlane lazo zizaba ziningi ngalesi sikhathi.
Umnumzana Mandla Nkomo ucubungula ezokulima. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leKroniko lithi usikomitshi wamapolisa eMathebeleleni North umnumzana Erasmus Makoza ubotshelwe icala lenkohlakalo izolo. Iphephandaba leHerald lona lithi unkosazana Auxilia Mnangagwa useqhelise umkhankaso wakhe wokulimukisa uZulu ngomkhuhlane weCOVID-19. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi baka Studio 7 likhuluma lokhuthe ntaba zinduna egadadi. Mina ngithanda ukuthi uhulumende kakubone ukuthi abantu bonke bayalingana kakula abantu abaqhakathekileyo. Izolo sibone ekhwezela amasotsha amapolisa ekhwezela amapolisa izimali elibala ayabe healthy amadokotela lamanesi akhala ubusuku lemini lamatisha abafuna imali wabenza abantu abangaqhakathekanga. Lamhlanje impe sikhona kayisadinga ama AK-47 lawo agcwele emgwaqweni. Ayisadinga ama button lama shield ama button stick lama shield lawo agcwele le emgwaqweni lamapolisa. Sokudinga mathi amadokotela. Ngiyabonga amadokotela ukuzinikela kwabo ukuthi bazinikelela nxa bethuka la nxa bengalamali kodwa bame forward batshengisela ukuthi balwa impi enkulu.
Balaleli nabasakazi baka Studio 7 ninjani? Okhulumayo ngiyiphinisa emlangeni ekhaya ngiphuma enjelele emadobo ngokuhlala ngise South Africa. Benginombono nombuzo ngisho kanjalo kubantu bakithi basemathebeleni lende angithi umthwakazi as a whole. Owami umbuzo oro ingxaki engenayo ngeyokuthi kuze kube nini bantu bakithi. Siloke siyafaka ucwazi siyafaka o-X. Lapha ngikhuluma ngevoti kodwa kungelanto etshintshayo.
Ndivuka njani bakwethu? Siyabonga umsebenzi wenu omuhle bakithi, kodwa ezani isikhathi kalisibali angikwazi ukuthi kumbe khuluma kubi na. Nanxa umuntu okhuluma kubi kuwe mhlawumbe angxanye kwabanye babe kuzwisisa, ngiyacela ukuthi ezani isibali emoyeni. Ningene kweyanamhla le engiyizwayo emali eyayikhitshelwe ekusileni. Bakithi abantu bakithi angazi ukuthi ndasingafundi ezikolo besasidingani ukuthi abantu bayehluleka lokufaka izinto ngendlela eqondileyo. Ubesithi kubhajetha okuqondileyo balungise lezi zinto bekhangelele inamba yabantu. Kambe imali engayi-20,000 ingathenga ibhedi elishumi lambili kuphela. Kanti umuntu usiliswa yibumbheda, uhle bombheda kumbe usiliswa kuyini? Kanti angithi wawudingakalayo ukuthi nxa abantu abanaka abangazi babuyandele bawashuma umahlane bathole bengalali phansi balale emibhedeni.
Sanibonani basakazi ba Studio 7 nabalaleli kuzo zonke indaba kuzo. Sibonga Studio 7 nje onguye sesibambile nje ukuthi sikwazi ukuthi sizwe ngezinto ezenzakala elizweni lethu nesimo esenzakalayo. Njengamanje nje into eyazi isuke ibe buhlungu ukuthi yazi ukuthi nengane encane sokungathi sihlala sikhulumela ngathi thasi yonke into sihlala sikhulumela izanu yonke into izanu. Kanti-ke cha, yazi kusuka kube buhlungu ukuthi abantu asebebusa laphana kufana ukuthi kubusa iziphofumbe. Kubusa umuntu othe ngacabanga into avela ikhuluma kukhohlwa ukuthi into la ekhulumayo iye ebantwini abalengqondo njengaye. Okunye sengisuka mbo sibona ukuthi no abantu laba ingathi ingqondo azisekho sokuyihugugu okunye.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Idolobho lePerth kwele Australia selivaliwe kulandela ukutholakala komuntu obesebenza kwenye iquarantine center elomkhuhlane wecoronavirus. Iziphathamandla zakwele Cameroon zona zithi umkhuhlane weleprosy ukhanya usanda kulelo lizwe. siziqhiveke ezekuseni ngodaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden sesole kakhulu ukugenqulwa kukahulumende wakwelebhema libutho. Kumbiko wethu leyisolo, uBiden uthe ibutho leli kumele libuyisele intambo zombuso kuhulumende okhethwe ngabantu nyakenye, lapho ibandla likamongameli Suki elibhuqe khona ibandla elisekelwa libutho kukhetho. UBiden uthe nxa kungenzakalanga lokhu, elebhema lona elaziwa njalo ngokuthi iMyanmar lizajeziswa iMelika ndawonye lenkokheli yebutho. Ibutho lihludune intambo izolo labopha umongameli Su leziphathamandla zikahulumende wakhe, njalo lazisa ukuthi yilo elizakhokhela ilizwe okomnyaka. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Izijeziso ezinganikwa yiAmelika sibona iBurma or iMyanmar is one of the third largest Asian countries ukunikwa i-US aid ngendaba ze-agriculture lokuncedisa ama-refugees, ama-Rohingya. So izijeziso ezinganikwa ngumnumzana Biden, siyabona ukuthi ama-army officials amaningi lawa balama-foreign accounts, lama-foreign investments. So khonokho bangakubamba babanike izijeziso ezokuthi abakwanisi labo ukuya ezinye amanye amazweni which are in cooperation le-United States, njenge-European Union le-Japan, which layo is very concerned about the situation ye Myanmar. So ikhule sizabona ukuthi baza ireverse yini njoba unumzana Biden has come out eqinisile ukuthi hayi lokho akurayithanga ngendaba ze democracy okumele ibe khona all over the world.
Ungathini nxa siqathanisa ukuhluthuna kwentambo zombuso libutho lakwelebhema, nxa siqathanisa lokuhluthunwa kombuso esesike sabona kusenziwa libutho leZimbabwe?
EZimbabwe vele siyakwazi ukuthi iyona leyo indaba esiyijwayeleyo. Singabuyela sikhangele ihistory yeZimbabwe after independence. Sabona khona ethwa voter intimidation iqalisa khonapho, ngoba umdala wethu uJoshua Nkomo elezapho wayethandwa umhlaba wonke jikelele, but ukuthi izano layo yabona ukuthi babezanqotshwa basebe yethusela abantu ukuthi vele in the western areas kwakungavunyezwa izapho campaign ukuthi umdala wethu abuye azochasisa i-vision yakhe ukuthi izaphu yayiza hamba njani lelizwe. Sakubona futhi kuphindwa ngo-2008, sabona futhi amabutho i-army ingenela u-Prime Minister uMorgan Tsvangirai wanqoba. So vele thina sesikujwayele eZimbabwe ukuthi i-opposition ingawina i-army ijunta batsho njalo in other terms, abasoze bavume ukuthi ikube le democratic government in power.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi ayisithupha 160 belo mkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha lazo zizahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus nxa zifuna. amalunga MDC Alliance yabotshwe izolo abalisa umeli weHarare West eParliamente unkosazana Joanna Mamompelo Sisilia Chimbiri vakhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.